Langala Pumalentava. Langala Pumalentava. La Jona Lentava. Langala Pumalentava. Langala Pumalentava. La Jona Lentava. Langala Pumalentava.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esithiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola lapho okubotshwe khona owesilisa esethezwa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela koshigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova? Ulubona njani udaba lo mlisa weShirugwilo?
Kwakuqala nje sengithe izimapho kubulawayo kulama five abattoir eziyaziwayo la lapho kuhlinzwa khona inkomo. I think uMbokodo uGrills uMC Unity lo headendwo labanye nje bakhona but yilawa lawa yiwamanya most I think the big four nazo zikhona kobulawayo. Iwama abattoir engiwasebenzisayo wona lawa nabashiya ukuthi inyama and bayalandela umthetho ongafika khona ngale bashiya bekuthengisele bekuhele niku-offi transport eziyefika ebhutha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke loko that's the surface everything abengakhuluma ukuthi yes isebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngeyinye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ungahamba kuma-abattoir lawa alandela imithetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyadi-grading inyama yangkhona ile-rolama konke kuthi kanye ukuthi sibili le ivele ku-abattoir. Okunye futhi ukuthi ama-abattoir lawa I don't think they can risk it using their license bethengisa inyama ezama-shortcut so ikokuthekisa abantu ukuthi kabayizona la ama-reputable abattoirs alandela imithetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu e-Country Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Nesapho kubona enye izithetheni isikile ukuthi kule mnyane edidonge libonakala e-Country Park lihlinziwe kodwa anginazange ngihlangane lakho mina. Kuba indaba nje ukuthi abantu balethi indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakani kodwa kukhona sikile endaweni ezithize kodwa sometimes yawibona ukuthi ngiweye phathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusola ukhona ubona le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lento yenzakala ngakho le ngamandeli ama-health safety.
Kukhona yini lapho sohlangane khona lesiga sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe?
Kumiqiniso mnazake ngihlangane lakho nje kokunyamazana kodwa kunye kunye uyakubonana lakho ukuthi iquality yenyama yangikhona yabona yini ecompromise yena le ama-gadgets akhe ehambe inyama ingahlala ingekho emagetsini sayisile kuwonakala ajaa kunyamazana zake ngihlangane lakho ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho koshigumira abantu besidla benatha, kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi?
Futhi omkhulu ngisho iqiniso sibili abantu babefuna ukuphedisa lapho abaphedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak yabantu ezidlina kuhlaleki kuya kungena amagesi sonke sepho ukuthi amana ngifike khona ngale ngingathenga kuyinyama kwami okuncane kelijonga kwami lami ngithoze isikhathi ngithetha nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry esibiye leyo imanga kuhle sibili general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nokuthi it's not limited to kumabhutshari namavoto store I think i-business yonke ayikabi kuhle.
Kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke?
Especially indaba yena ile silimaza ile yana ike ike yashukana eyamafarmers banje lama ama 15% bathi lokuyana ina so 30% ah sokuze ukuthi ithenge onyama udure kakhulu ikho kona sokubona ukuthi lama incidents ona lawa abantu bese yazamulela emakhaya khona ngale bezama kubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma abatos lawa bazalandela umthetho so once sicela sokuthi siyazibulalela kodwa ngale bezama kubalekela konoko so sithene ngene ngakhuluma futhi kuwe lo 50% bebona ukuthi bengayenza njalo ngayefika nje kuyithuthu
hayi siyabonga mnumzana bekukuhle kuba lawe kuhlelo Veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela oshigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
Malenda,
awshele baba,
angala pumalenda, kashona lenda,
awuyelele,
angala pumalenda,
awuyelele, angala